Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Lishona njani mthwakazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 10 kuzivandlela 2020 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Akusela muntu noma omnye ongathemba ukukhanseleleyo. Izikhalazo zabasebenzi ezokuthi ikholo labo lilinganiswe le-poverty data line ezokuthi bafumanise izinto zokusebenzisa emsebenzini yabo wonke abayenzayo.
Izisebenzi zikahulumende zalile ukwamukela isilinganiso uhulumende abefuna ukwengezelela ngaso iholo lazo namuhla zisithi sincane kakhulu.
Ngathi vele akula improvement kulokho kusiba worse and worse. Into ezimangalisayo njengabantu beZimbabwe kubo business baseZimbabwe, imali siyibona zigcwele kwasiphathelene emabhenki shota yona le yentsha.
Izakhamizi zakwaBulawayo zikhonona ngenhlupho ezigoqela ukusilela kwemali emabhanga kanye lamafutha ezimota. Kuhlelo Woza Friday lamhlanje sileqembu labadabuka eZimbabwe abahlala kule South Africa abazibiza ngokuthi ngabafana bakamzilikazi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende uhlanganele izisebenzi zakhe lamhlanje bekhulumisana ngodaba lweholo, kodwa izisebenzi zalile ukwamukela isilinganiso uhulumende abefuna ukuzikhuphulela ngaso iholo zisithi sincane kakhulu. Ihlanganiso emela isebenzi zikahulumende e-Apex Council ithi akubanga lokuvumelana ngoba imali uhulumende azithembise yona ingeneli lutho. Kubika intatheli zindaba yethu uMavis Gama.
Lokho kuvezwe ngabe Apex Council ngemva kokungena umhlangano wamaholo amahlanu lohulumende lamhlanje emahofisini omphathi ntambo ogatsha lwezisebenzi eHarare. Umkhokheli weApex Council unkosikazi Cecilia Alexander utshele intatheli zindaba ukuba bona sebediniwe ngokube bedlelezelwa njengabantwana abancane.
Varikuti iwo vachapa ma 750 makusheni.
Bathi bona bazosinika lawo ma 750 okwakumele basitholise wona ngoDisemba. Asiyali thina leyo mali, kodwa akutsho lutho kithi ngoba kuyimali engasoze isize ngendawo. Yikho lapho esimi khona kwamanje. Lokho okuthi siyabe lokho esidlelebezelwa njengabantwana abancane yikho esekusingenise kulinkinga esikiyo manje.
Yozobhiswa umbosana futhi wabhali wes.
Uqhubeke ethi le mali yokubengezelela ukuze banelise ukuphila eye cushioning allowance ingatsho lutho njengoba befuna elingenela leyo ababeyihola nxa uqathaniswa ledola lemelika. Umnumzana Themba Ndlela isakhamuzi semzini weKambuzuma uthi kulusizi njalo kuyamkhathaza lokhu osekusenzakala.
Akusela muntu noma omnye ongathemba ukukhanseleleyo. Izikhalazo zabasebenzi ezokuthi iholo labo lilinganiswe le-poverty data line ezokuthi bafumanise izinto zokusebenzisa emsebenzini yabo wonke abayenzayo. Le cushion ye-Christmas lange-New Year akula lutho eliyenziweyo yi-Apex Council leyo. So ngubani khathesi ongazinikela ongafaka ithemba lakhe kuhlanganiso leyo emela izifiso zikahulumente kulokuthi imele abasebenzi lama associations afola andabona.
Kodwa unobhala wenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU umnumzana Jafet Moyo uthi akuba mangalisi ukwenza kwahulumende.
Sibonile abaningi ke bengareport emsebenzini esikhathini esedlulileyo. Odokotela abona sebele inyanga ezintathu bengakwanisi ukuya emsebenzini ngendaba yeholo. Sichile ekuqaleni ukuthi sizabona ke izisebenzi eziningi sibili zilandela khonoku kungasiko kuthanda kwabo, kuyikuthi nje iholo vele ekalisa kwani. Akusimangalisi ke nxa sibona njalo abe Apex besiba lezinqumo ke ezinjalo ezokuthi iholo alikwani.
Obekhokhela iqula ebelimele uhulumende kulumhlangano umnumzana Moses Mike walile ukhuluma lalomsakazo ngalolu daba. Abe Apex Council bona bathi khona bezahlangana ngomvulo weviki ezayo wokwethula ngokugcweleyo okuphume emhlanganweni walamhla lohulumende njengeziphathamandla andubana baye kwethulela amalunga wonke akulumanyano ukuze babone ukuba bangaphuma lanyathelo bani. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Direct from Washington, the voice of America.
Izakhamizi zakoBulawayo seziveze ukukhathazeka okukhulu ngokuqhubeka kwenhlupho ezigoqela ukusilela kwemali emabhanga kanye lokusilela kwamafutha ezimota. Zithi inhlupho lezi sezengeze umkhuba wenkohlakalo elizweni. Kubika intatheli zindaba yethu uAnastasia Ndlovu.
Iningi labantu bakoBulawayo lokhu lingenelisi ukuthola imali emabhanga, wona apha ikhulu lamadola kuphela ngeviki, kuthi le mali kamakhalekhukhwini e-EcoCash ayisebenzi kahle, osekuthiye iningi labantu lisebunzimeni ngesikhathi kulungiselelwa ukuvulwa kwezikolo. Usomabhizimusi umnumzana Matthew Sibanda uthi lokhu sokuphazamisa inhlelo zakhe zokuqhuba ibhizimusi.
Ukusilela kwemali emabhanga, hayi ngathi vele akula improvement, kulokhe kusiba worse and worse. Into ezimangalisayo njengabantu beZimbabwe kumbe obhizinisi baseZimbabwe, imali siyibona izigcwele kuwasiphathelene emabhenki shota. Yona le yentsha kuyazimangalisa ukuthi kanti manje iphuma ngaphi, siyagcwala kuwasiphathelene imali ngayo emabhenki.
Umnumzana Thomas Sithole, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi ukusilela kwemali emabhanga kukhulisa ubugwelegwele.
Ukusilela kwemali emabhanga kukhanya kuyaphambili lanxa nje uhulumende elethele imali entsha, kodwa umehluko kasiwuboni.
Unkosazana Makhosemvelo Gumede uthi ukusilela kwamafutha ezimota sokubangela ubuqili lengozi zemigwaqo.
Sesihlala sesikukhiwu nje kuphela efiweni njalo nje, i-congestion esisethawuni ayisaqedakali, wesile godi lavalwa ngale. Okungamabhasi kwabo lokho bathi basinika khona kuyagcwala vele, bathatha first preference ngama-tap card. Asikwazi lokuthi senze, sesiphonguhlela silayinile nje, congestion esisenza ama-accidents. Namhlanje emakhethi ngikhuluma nje ngisiza la bekule-accident.
Ngesikhathi esethula imali entsha yelizwe ngomnyaka odlule, umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthembise uZulu ukuba useza kwenelisa ukuthola amakhulu amathathu amadola emabhanga ngeviki, njalo udubo lokusilela kwemali seluzaphela, kodwa udubo lolu lokhe luqhubekela phambili. Le ndwendwe emabhanga lemagalajini sekuyinhlala yenza. Okukhanya sokuhlukumeza abaningi khathesi yikuthi bebecabanga ukuthi mhlawumbe kuzaba ngcono ngemva kwekhefu lapho sebelungiselela ukuvulwa kwezikolo, kodwa kakunjalo. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 sithola ku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku shortwave ku 4930 13860, lagu 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla ubonakale semhlanganweni wabacebisi bakhe iPresidential Advisory Council yena ekukhefu. Umnanga kwa utesi ya kuke fuguyona le ivigi, abanya bamsola besithi ngabe engayanga ngoba kunengi okufunakala ukuthi kulungisiswe elizweni. Isikhulumeli sikamnanga kwa umnumzana George Charamba eloba enkundleni yokuxhumana eTwitter uthe umnanga kwa uhlanganela abacebisi bakhe kodwa uzabuyela njalo kukhefu eplazini lakhe eSheawood Farm eKwekwe. UCharamba uthe umnangagwa uzaphinda njalo aqume ikhefu lakhe ngeviki ezayo ngomvulo lapho azahlangana khona lesiphathamandla sakwele China. Embikweni wakhe emhlanganweni lo, umnangagwa uthe u-2020 ngumnyaka wenguquko lokukhula komnotho welizwe. Ukuhlaziya lolu daba, uChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi ecubungula ezombusazwe, umnumzana Angliston Sibanda.
Yebo, ngokubona kwami kukhanya kule pressure, kule pressure eningi kakhulu intokozo kazimanga kahle ebizweni. Engicabangayo ukuthi lanxa ekhona esekhe ekukhesi njengoba vele esewaqala ngokuthi akasoze aphume elizweni uzabe khona eplazini. So kutsho ukuthi yebo use ukhefu kodwa akakho ukhefu ngoba khanya ngani njengoba kulikuqinisa ukuthi ubonakele uyabe lokhu esebenza lanxa esithi ukhefu ngoba izinto kazimanga kahle, ezomnotho kazimanga kahle, izisebenzi zikahulumende akaziqhankasela ukuthi ziye zikhala lemisebenzi ngoba sise kazenelisa ukuhamba ngoba imali abayiholayo ayeneli ukuthi baphile. Isimo sangikhona kasimanga kahle. Esibona ngani njalo, embona ngani ngakuyukuthi angenza njalo, angenza kuhle ukuthi azame ukuthi lanxa ekukhefu kodwa aqhubeke esebenza ngokuthi aye kukhefu njengalokhu anawasenziwa ngumgabe ukuthi avele azihambile nje eSingapore atshinto zisonakala kungaphambaniseka kakhulu.
Manje kungaletha mehluko bani njengoba abantu besithi kukhanya uyehluleka lanxa engekho kukhefu esebenza gadalala kodwa akulo okuhambayo, ubona ungani kungancedani lokhonoko akwenza?
Mina umbono lo otshiwo ngabantu ngumbono omuhle, abawutshoyo yimbono yakho kodwa mina ngicabanga ukuthi kumele ke sitshintshe, ke siguqule indlela esicabanga ngayo njengelizwe. Ilizwe leli kumele sililungise nini sonke. Yena akhokhele, uhulumende akhande imithetho eyenza ibhizinisi ukusebenza kube lula. Kodwa mina ngicabanga ukuthi sesaphambaniseka kakhulu njengamaZimbabwean, sithanda ukuthi senzelwe. Sesiyabeleke sihlezi sithi uhulumende umongameli lo kenza lutho. Sikhiphe simkhiphe sifake uChamisa esengufile ingqondo le esilayo, i-attitude esilayo njengamaZimbabwean ukuthi uhulumende niyomela senzele lutho. Okwakuqala yena okumele akwenze kakhulu kakhulu number one ukuthi avoke abantu bakhe labasebenza nabo abatshontshayo, kuboshe kuqede i-corruption. Bese sithi nathi sonke siyekele ukube sithela inhlabathi ukuthi ayi-gesture politics okutsho ngabantu. Singatheli inhlabathi kodwa inhlabathi le isisebenzeni ukwenza udaka lokuthi ayizitina zokwakhiliswa.
Umnumzana Angliston Sibanda ucubungula ezombusazwe, ube khuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela udubo lokusilelo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Donald Trump wakwele Melika usencome ibutho lakhe ngokubulala umkhokheli webutho lakwele Iran uGeneral Qasem Soleimani lanxa esolwa ngabebandla eliphikisayo elamaDemocrats. Inkulungwane lenkulungwane zabantu beMelika zibuthene emadolobheni ehlukeneyo elizwe emihlanganweni yokutshengisela besithi kabafuni ukusungulwa kwempi phakathi kweMelika le-Iran. okuyimihlangano eqoqwe ngabeqembu leMove On phansi kwendikimba ethi No War with Iran. Isinothi sakwele Angola esiyindodakazi yowake waba ngumongameli wakulelo lizwe unkosazana Isabel dos Santos sekweze isicelo emthethwandaba waphezulu welizwe esokuthi banikwe inotho kayise ngoba kabalani ngoba kulabaningi kuhulumende abajonge ukubadathela ngendlela ezingayisizo. So kuqhamuke ukufuthelana okukhulu edolobheni le-Upington esabelweni se-Northern Cape kwele-South Africa lapho izizalwane zakulelo lizwe ezithi abantu bokuza kumele baxotshwe edolobheni lelo kulandela ukubulawa kwelinye ipolisa ngolwesithathu. Lanxa amapolisa engakatsho ukuthi umsolwa obotshiweyo phezu kwecala leli isizalwane sangaphi, izakhamizi zithi abokuza bonke kumele baphume baphele ngoba kuyibo abadala amacala. Lanxa kulokufuthelana, umsakazo we-SABC uthi bekungakaqhamuki udlakela. Ukuhlaselwa kwabantu bakwamanye amazwe abahlala kwele South Africa into esihlala isenzakala njalo bakhona ababuleweyo nyakenye. Umsekeli kamongameli wakulelo lizwe umnumzana David Mabuza ukhuthaze inzalo ye South Africa ukuthi ihlalisane kuhle labakwamanye amazwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele uDokotela Vusumuzi Spanda, isiphathamandla senhlanganiso emela izizalwane zakwamanye amazwe kwele South Africa e-Africa Diaspora Forum.
Kujwayelekile vele isikhathini esiningi ukuthi siyasikuthola ukuthi uma kunezigameko ezithile ezenzakalayo sithole ukuthi umlando usuke wethethwe abantu bokuza kuthiwe yibona abayenza izinto ezingekho kahle kumbe abaphatha abayenza amacala ngoba kusuke kulula ukuthi abantu basuke becathe ngabo. Akusimangalisi ukuthi kube khona okunjalo kodwa uma kuyukuthi ukhona umuntu owangaphandle owenze lelo cala ngithi ngabe uboshiwe yikho kuwufakazi ngokuthi babakwenzileyo lokho. Kodwa ukuthi uma kwenziwa amacala abantu bese besithi ayenziwa ngabantu bokuza kuyinto ejwayelekile kakhulu eyiyona eyaba yimbangela nangonyaka ophelileyo okuthi kube nokubulawa kwabantu abaningi abokuza.
Wona umumo unjani elizweni lonke nxa sikhangela ukubana kuke kwaba lokuhlaselwa kwabokuza abaningi nyakenye?
Kusekhona lapha nalapha njalo siyakubona ukuthi abantu bayahlaselwa kulona leli viki esiphuma kulo ngoMonday ukhona omunye ochifelwe esitolo owase-Ethiopia lapha ngase-Katlehong e-Israel baye balahlela i-petrol bomb ngaphakathi kwesitolo sakhe la asebenzela khona bamshisa bangena bagqekeza batshontsha impahla yakhe yena washola nje wayefika esibhedlela. Kungakho sithi kuyatholakala ukuthi lapha nalapha njalo noma sithi nje kuthule jikelele akufani nokwangonyaka ophelile kodwa sikubonayo ukuthi izigameko zona lezi ezifana nalolu hlobo ziyatholakala ezindaweni nje ezihlukileyo.
Uhulumende ungathi uluphatha ngendlela elifisa ukuthi aluphathe ngayo yini udaba lokuhlaselwa kwabo kuza laba?
Ha ngeke simpela sibona ngathi uhulumeni uhamba ngonyawo lolwabo makuthi iya ekulungiseni kumbe kubhekana nalo udaba kanti sibona njalo futhi ukuthi izenzo zikahulumeni jikelele zikhomba khona lokho ukuthi uhulumeni uyena oyendlalela ukuthi kwenzeka lezi zigameko ngoba nemithetho efakwa njengoba nje besikhuluma ngemithetho eziphephele kumbe abantu bokuphephela siyabona ukuthi imithetho efakwa ikhomba khona ukuthi cha kunenzondo ethile etholakala kulaba bantu ekhonjwa nguhulumeni ukuthi laba bantu baphathwe ngayiphi indlela okwenza ukuthi kube lula ukuthi nabantu nje bagcine besenzani beziphatha ngendlela engafanele ukuthi baziphathe ngayo kumbe besenza lamacala ngoba bayabona ukuthi nohulumeni akanandaba nabo laba bantu noma kwenzakala into ephile kubo akakhathali kangako.
UDokotela Vusumuzi Spanda, isiphathamandla senhlanganiso emela izizalwane zakwamanye amazwe kwele South Africa e-Africa Diaspora Forum. Abantu abanengi bathi akumangalisi ukuthi ababalisi bathi kababuyeli emsebenzini ngeviki ezayo ngenxa yeholo eliphansi ngoba labo bethwele nzima ngokudinga imali yokuhlawulela izifundo zabantwana. Izikolo zivulwa ngolwesibili. UGibbs Dube we Studio 7 uxoxe lo mnumzana Ambrose Sivindi owenhlanganiso yezisebenzi ezCTU, umnumzana Belief Gawule owebandla lezanu PF kanye labalaleli be Studio 7 ngalolu daba. USivindi nguye osungula lingxoxo.
Ngathi kukhuluma ngezikolo ezivulwayo, iqiniso yikuthi umuntu osebenza akwazi abantu abakhe esikolo uzabahambisa ngani, ngoba sixoxisana kanje kathesi baza kutshela ukuthi i-poverty datum line ku-3700 kodwa-ke leyo yileyane yamasitiki kahulumende, kodwa sibile ungayidinga usuzingele ezitolo uzidingele uzananzethi i-poverty datum line eqondileyo kathesi ikhona abo kubo-7000-8000. Kusekuzekeni ukuthi nxa indlela ezingabanjwanga kuhle abantu abaningi bazehluleka lokuthi baye esikolo abantwana ngoba umnotho wakhona ungabambeki. Njalo sibe silalo esifuna ukukhuluma iqiniso yikuthi fanele sinanzele into eyodwa, ikuthi uhulumende ofana nayo nxa ungananzela uminista wethu uMthuli Ncube ukhuluma nge-interbank rate kwezinye izinto, ngaso kuya emaholweni kakhuluma ngakho khonokho. So kuhle kutshengisa ukuthi kule nto engaqondanga, uzathi ngapha abantu abathengisayo abanika ama-services bakhulume nge-interbank rate, kodwa nxa usibuya emaholweni abantu awusakhulumi ngayo khonakhwani insori yalahleko. Obekufanele kwenzakale yilokho, bekufanele ukuthi kunanzele ukuthi abantu vele imali le kuqala isaholwa ngemali yemzini i-US dollar eyimalini, khathesi bese kubonakala ukuthi imali oyiguqule nge-interbank rate iye khonaphana bekuzenza inzuzo zibe lohlonze.
Siyeke kubaba uBelief Gawule.
Kuliqiniso sibili ukuthi izinto zilukhuni isikhathi khona lesi sikiso siyakutengisa siye ukuthi izinto kazibamelanga kuhle abantu lanxa isikolo zivulwa. Kukhanya abantu bamaphasaphasa sibikaswele ukuthi babambe ngalo. Kodwa-ke engithanda ukuthi ngikutsho yikuthi uhulumende uyananzelela, njalo uhulumende usezamile ukwenza amacebo okuthi kuphungule udubo olukhona ngokuthi imali zesikolo zingakhwezwa zihlale zinjalo, ikakhulu ama-day school.
Ye, siyakuzwa kakhulu baba Gawule. Uthi sithatha abalaleli ababili, qase ngobaba uThomson Ndlovu.
Eyi, hayi isimo sibi ikakhulu nxa sikhangele ikhulusizo esikhwelileyo. Kukhanya sibalutshwane sibile sijayelele sihambisa abantwana esikolo ngoba isimo asikho kahle.
Wena imali uzayithola ngaphi baba Ndlovu?
Mina engingakutsho ukuthi khonokho nxa ungasahlanganisanga akuveke uthele kwenye indawo ngaphandle kokuthi sihlanganise.
Uhlanganisa njani?
Ngoba nxa isithi iyasebenza sibili ngemali yeholo ngeke yenzelile.
Kuhlanganiswa njani? Akutshela abantu sibili kuhlanganiswa njani?
Ukuzisebenza.
Wena usebenza
nami ngizithi iyasebenza ngapha le lokuthi ibhizinisi sale kuncane enyabe ngenzele ukuthi supplement isalary yami.
Sekubaba uRafael Ncube.
Ukuthi imali zona lezi njengoba kathesi izikolo zikhweziwe yona imali yangikhona ivele ingatholakali kunzima sibili. Amabhuku akhwelile, izinto zonke amayunifomu akhwelile, nawo isengo zangikhona ziphezulu kakhulu siluthi kazibambeki, yona imali yakhona izilina ingekho ingatholakali. Le misebenzi ukuthi abantu besebenza kungenandlela yokuthi imali bangayizuza njani. Alokho-ke kusibambile, kuyasikhalisa. Kuye sikhaliswe njalo ukuthi sizwa amatitsha bengani bathi nxa uhulumende engasalungisanga indaba yeholo labo kabayi kuvula futhi isikolo.
Labo ngabalaleli be-Studio 7 abaxoxe loGibbs Dube we-Studio 7 kuhlelo silethulela lona enkundleni ye-Facebook uhlelo Zimbabwe Today. Uhlelo Woza Friday kuliviki silabafana bakamzilikazi bona abadabuka eTsholotsho, njalo abahlabela umculo kamasikandi bekwele South Africa. Kubika uEzra Chisa Spanda.
Umculo kaMasikandi ngumculo othandwa ngabantu abaningi ikakhulu eMzantsi Afrika, njalo iningi labaculi abadabuka eZimbabwe labo bayawukhwabitha. UDwidi Nkomo umele abafana baze uqala ngokulandisa ukuthi kanti vele igama labo lokucula balikhetha njani.
Ngoba wena ngiyamtsholela uthi yena
Leli gama salisungula ngoba sizama ukuthi sazise abantu ukuthi kunabafana bamaNdebele abakwazi ukwenza. Salisungula ngo-2010. Sizama ukuthi sehlukanise phakathi kwamaNdebele namaZulu. Njengamanje nama-album awu-6. Elakuqala lithi bathini labafana, elesipili hlehlani bafana, kuze lithi ungubaba onjani, elithi qaphela.
Leli qembu lamalunga amabili uNewman Chumalo noTweedy Nkomo esixoxa laye namhlanje bonake badabuke etsholotsho kulapho kulenkaba yabo khona njalo balamadlalade athize.
Ndawonya secholocho esushumana isigodi induna engiphethe ngungqoya ngifunde kwaMazisa primary school ngazofunda secondary yami kwaMavela government secondary school iqembu siqale ukulishumula ngo-2010 okumanje sinama album awu-6 nama DVD awu-2.
Okankomo uthi oqathele ukuthi abantu besintwini kumele bazi ulimi lwabo lamasiko abo njalo baziqhenye ngokuba yibo kwabo.
Okwasenza sacula lo mculo kuyukuthi sivele singabantu abaneziphiwo. Mina njengami ngangumuntu nje ojayivayo ngasesikolo sineqembu. Njalo abantu umculo wethu bawujabulela kakhulu sinje singamaNdebele ukuthi akhona amaNdebele asisapotayo. Njalo ngiyagqugquzela futhi ukuthi amaNdebele sikwazi ukuthi sisapotaneni ukuze siye phambili nezifiso zethu ziphumelele.
Bathaka mnandi kanje abafana bakamzilikazi. Kulabanye abachaya isicathulo njengesicathulo bebagidela kamnandi. Kulo ayanda uSinesipho Maqatha, uMihla Manelisi, uLikhamva, uLethu, uSipho Sethu, uSandile uMasande, loMandla. Lapho kudabuke khona ibhrugu mngani wami. Ayi kumnandi, phosele lizwi ungakahambi njalo ke Tweet.
NgamaNdebele sinje sinazo iziphiwo eziningi kakhulu, amaNdebele aneziphiwo kakhulu. Kuyikuthi uma singakwazi ukuthi sisapotaneni singazibona sesikwelinye izinga singamaNdebele. Njalo owethu umculo uyatholakala la kuFacebook ngasesha ukuthi abafana bakamzilikazi, nala kuYouTube uyawuthola, nakuphethi likhona iphethi abafana bakamzilikazi ungasesha uzolithola lapho, nakuWhatsApp ungakwazi ukuthi usithole.
Icholocho bathi dume ngobugebengu eGole, kodwa abafana bakamzilikazi babonisa ukuthi kulabantu abalesiphiwo esikhulu eJwane ngomculo wabo osezingeni eliphezulu. Yibo besilabo kuhlelo Woza Woza Friday. Libe lempela sonto emnandi, igama nguEzra Jesus Banda.
Siyabonga Chisa ngohlelo Woza Friday. Singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Izisebenzi zikahulumende zalile ukwamukela isilinganiso umqashi wazo abefuna ukuzengezelela ngaso iholo zisithi sincane kakhulu. Izakhamizi zakoBulawayo zikhonona ngenhlupho ezigoqela ukusilela kwamafutha ezimota lemali emabhanga. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.